Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zimashumi mabili lasishiya kalolunye kulwezi 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Mnangagwa. Zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Umbiko wethu omqoka okutshengisela kwanamuhla ngowokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi uMnangagwa kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi anti kwahamba njani ngoba sithi kanqoba ngewuqala.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezifuna ukutshengisela zisithi zifuna kubonjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi zalelwe ngamapholisa. Iqembu lamantombazana elenobuntu oBabes bembube phela baledlalade elitsha. Silo daba lokuphawulwa kwaleli dlalade. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe wona oqhubeka ubhidlika. Ekhuluma kumbuthano wokutshengisela lokhu, umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa uchotoze uMnangagwa esithi abantu beZimbabwe bebephila ngcono phansi kombuso kaMgabe kulakathesi. Ngalokho uChamisa uthe kumele kubunje uhulumende ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe ezingamanga kuhle. UMnumzana Chamisa ukhuthaze uMnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye bahlale phansi babonisane ukuthi udaba lweZimbabwe lungalungisiswa njani. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe lilobele uMnangagwa incwadi kanye leSADC le-African Union, incwadi yezikhalazo elifuna zilungisiswe ezigoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Ukuze kube lobubelo kwezenotho, uChamisa ukhuthaze uhulumende ukuthi esule ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes, njalo engene kumanyano wamazwe asebenzisa iRand lakwele South Africa. Ududuze uzulu weZimbabwe obhekane lobunzima obumangalisayo kwezenotho esithi iZimbabwe entsha iyezama duze. Uthe njalo umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba kumele axotshe umsebenzi ukhetho luka-2023 lungakafiki. Asizweni amazwi kaChamisa.
Banga delay a change, they can't deny it. Muno munyika change is coming. Musabhunduka kuti vangati hei hatibviswi not in a thousand years. Ndakanzwa sekuru wangu chiyanga ndikandurako vavinga kumba. Sekuru maakufarisa mani. Mabapa le jimboni rasi minyaikoni.
Bengaphuzisa inguquko kodwa ngeke bayivimbe. Inguquko yeze Zimbabwe lingethuki. Ngeze uChengwa esithi iMDC ngeke yafa yabuza. Ngathi ngizamlanda endlini yakhe ngimtshela ukuthi mdala usuthabe kakhulu lapha. Usubanjwe lidimoni likaSmith yini. Siyakwazi ukuthi isikhathi sesiyeza. Lavota ngobunenge. Yikho sifikise le petition kuSADC ukuze kube lokukhulumisana eZimbabwe. Silungisise konke okuhluphayo okugoqela indaba zokhetho. Sithi kukhetho oluzayo, unkosikazi Priscilla Chigumba kasifuni abe ngukhomishini yezokhetho ngoba ulezandla ezingcolileyo.
Chigumba une mawoko akasimba.
Lawu ngamazwi kaMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma kumbuthano wokutshengisela kwamalunga ebandla lakhe eHarare namuhla. Kusenjalo ibandla leMDC lithi amalunga alo edale lePhalamende athunyelwe incwadi yiziphathamandla zalelidale ziwethusela ngokutshengisela kwanamuhla. Umbiko lo ubulotshwe ngolimi lwesiShona kanje. Zitarangundozi death, ma freedoms nema rights amnoda kukoshesa aya, be careful, kuti security in numbers, haiwanzo batsiri kana wawega, we are gunning for you. Ngesindebele umbiko lo ubaleka kanje. Ika malami ngukufa, inkululeko la malungelo eliwaqhakathekisayo lawa, qaphelani. Lingacabanga ukuthi livikelekile nxa libanengi, kodwa nxa usuwedwa, hokoyo, sizalilungisa. Sexhume omunye wamalunga eMDC athunyelwe lumbiko njalo ongumgcinisihlalo wale libandla uNkosazana Thabita Khumalo waqala ukusichasisela ngenjongo yokutshengisela kwabo namuhla.
Umbiko wethu womqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnankaga kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi antikwahamba njani, ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Wesibili ukuthi ilizwe selime ngekhanda, akulabumnandi kuleli lizwe bakithi, akusenabumnandi. Ngitsho bona ukuwodwa nje kodaloku akunamsebenzi, ezitolo izinto zikhona zikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo le abasinika yona ivela izasebenzi lutho, lokho eyitolo ebhenki yangkhona kakuko phela akulabunandi. So esesikufuna ukuthi kakudinge ezindlela ukuthi silungise impikisano le ekhona, ukuthi kanqobanga ukhetho izeki vele kayisebenzanga kuhle, amabutho kaphume kuzeki kungalungiswa ke khonokho. Phela esesilungiselele ukuthi siyeke kukhetho olungasoze lintshontshe xa sesifakelayo sithi ngama-reforms.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Nxa sikhuluma nge-transitional kuyabe kuzokusitsho ukuthi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane. Sesidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana sona esesilungisa imigoqo esifuna ibe khona, ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho lutshontshiwe kumbe kalitshontshwanga, ngoba sesidingiwe kusukela ngo-1980 belokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hhayi umlamulankunzi lo usezabiza ke ukuthi nxa kusenzakala kumbe kuyabuyela kukhetho kumbe impumela yakhona kuyabe kusukela ngokuthi kuvunyeleneni lapha kathi ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele ephalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele ephalamende. Ungasichasisela ngalowo mbiko?
Lami kungidide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze sehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena kakwazi ukuthi thunyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitsho njalo, ngoba lokhe lavula u-text.co.zw lo akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamenti. So lifuna ngibuze bani, ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake imbiko yephalamenti. Wabe sithi nakakwazi ngathi hhayi mina ngazi ukuthi yinikelezanitshele ukuthi umbiko lo uvula uvela, ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamenti. Yilawo amameseji maningi afika 100, akula ivinge yodwa evela ngaphandle kwephalamenti.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezihlose ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi izalelwe ngamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yabathintwa ngombhuqazwe lo ePost Independence Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, oyisikhulumeli sebandla leMDC njalo kobulawayo.
Baba Gande, ikuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapholisa anqabile ukuthi abantu batshengisele. Bantu befuna ukutshengisela, bekhumbula ucuku lwegugura wundi kuinto edlule petition ku-High Court, kodwa-ke amapholisa pho ukuvuka njengezivunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu. Njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igugura wundi ikhulunywe iqediswe, njengoba siyabona uformer president Mahlante weSouth Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasoja. Lakho lokode kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzela ukuthi idumbu jena commission bethi hambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s entumbane kwahamba njani, legugura wandi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yikho-ke amapholisa alile ukuthi bantu batshengisele. Yikho-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani, ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into egugura wundi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma isisise, ngoba abantu ababulala abantu mbhuqazwe lokhu bekhona. Labo baba ophezishile, labo baba osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebazidlula, laba amadaka amanye akhona, kungaba ngcono kukhulunywe, bekukhulumiswana umlotha, bekuyahlawulwa, bekwenziwani. Futhi into lingayekeli ukukhulunywa, iZimbabwe abantu bayatshona lokho bengazwanani kuze kuite amadonga abe lempondo. Yikho sina sithi kungaba ngcono ngoba saphelwa, bahlumukezwa, nanamhla abanye abantwana abalantshela ama-birth certificate. Ngazi ukuthi bathi bayabakuthathisa, bafika bakhuluma okuningi. Lalaba abathiwa ama-birth certificate kubhalwa amanga uzokuthiwa umuntu wapho ngufa, anoni ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabe emandebeleni lemisbezikani.
Abaqoqe wona lo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kuba nje baba Gande, abantu abahlukumezwa igugura wundi iningi yabo siphephela kunhlanganiso isikhathi civil society.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumqondisi wenhlanganiso yabantu abathintwa ngumbhuqazwe wegugura wundi ePost Independence Survivors Trust.
Bantu baselupane, ngilichayela ihlombe ngosekelo lwenu lengothando lwenu ngokuza ngobuningi kungxoxo ebiselupane Women's Center. Kwabakhuthekile ingxoxo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyelela be-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane nokuthuthukiswa kwedolobho elalisaziwa ngokuthi kukwantuthuziyathunqa ngenxa yamafekitali ayethunqisa leyo ntuthu. Akusenjalo kathesi, ngoba amafekitali lama-industry lawo amaningi seyavalwa. Kwenziweni-ke ukuthi lawo mafekitali abuyele kontuthuziyathunqa? Nanti ithuba lokuhlanganyela lami uPractice Jeremiah weStudio 7 ngolwesihlanu 30 lwezi kusukela ngo-5 kusiya ngo-7 ntambama eRainbow Hotel. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana yeFacebook, emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7. linga kuthiwa yileli thuba bantu bakobulawayo lokutsho imibono yenu ukuthi kwenziweni ukuthuthukisa leli dolobho libuyele esimeni salo sokuba gotuthu ziyathunqa.
Izakhamizi zeLupane ziyakhonona ngokuncipha kwamadlelo ezifuyo zazo kulandela ukuphawulwa kwalindawo njengesigodlo. Zithi njalo izifuyo zazo ezibonakala lapho sekulidolobho khona ziyathunjwa ikhansili abanikazi bazo bahlawuliswe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeLupane zithwele imikhono emakhanda kulandela ukuthunjwa kwezifuyo zabo yikhansili uma zingabonakala edolobheni leLupane lapho okwakungamadlelo ezifuyo zazo. Eyodwa inkomo ihlawuliswa amadola ayisithupha ngelanga, i-$6. Zikhuluma emhlanganweni we-Town Hall eLupane Women's Center eqoqwe yi-Voice of America imanyene le-Media Center kuxoxiswana ngombuso wezabelo. Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba ukubotshwa kwezifuyo zazo kukhombisa ukuba uhulumende kaqotho ngodaba lombuso wezabelo ngoba kazange akhulumisane lazo ngomthetho omutsha wokuphungulwa kwamadlelo ezifuyo zazo. Ukhansela wemachia kuward 15 eLupane umnumzana Juni Mpofu uvumelane lezakhamizi ethi isiqinti sakhe sihlanganisa idolobho lemizi yezakhamizi, ngakho ukhangelele ukuba lomhlangano leziphathamandla zikahulumende ngalolu hlupho.
Yes, ngikuhlelo lokuthi siyokhulumisana ngoba abakade bebambile ababambileyo edorobheni ngoba iwadi le ihlanganisela idorobho lemakhaya. Ngokunjalo ngikhangelele ukuthi sikhulumisane ngoba kuthethwe isikhatshana bengaka appointwa honorable minister, kufanele bakhangelane lakho lokho. Ngokunjalo ngijonge ukuthi siyokhulumisana lami banginikeze ama-bylaws abo siwabone ukuthi ayakuvumela yini ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela.
Isakhamuzi seLupane unkosikazi Grace Ngwenya uthi inkomo ziyabanjwa njalo abanalwazi bahlawuliswa amadola ayisithupha isifuyo sinye ngelanga.
Inkomo ziyabanjwa ziyabhadala ngizingalela $196 ngingathathi iviki ngikhathe imali esabekayo. Likuyinkomo ngodonki ngombuzi yikho kuyafana. Abantu asilalwazi ukuthi senzeni, baswelulwazi ukuthi bangaqonda ngaphakathi njalo imali zithathwa yikhansili. Kusho ukuthi kumnyama emeso nanti into zonke kuya ngokufunda. Njalo okunye ukuthi siye sisaba ukungena emahofisini siyakhuluma izinto ukuthi lapha siyonakale, lapha siyonakale. Le migwaqo nje esilayo mandlovu siyahawula izinqola lezimoto ezisuke azisahambi ngendle migwaqo sekafa.
Unkosikazi Rosemary Ndlovu Mlalazi olomuzi duze lenkamba yamapholisa ubanjelwe inkomo ngomvulo uthi ubhekane lobunzima.
Mina uhlupho engilalo lwenkomo yilokho sokwayenziwa yi-local board. Bazithatha daily kumbe bangazibona bazithinte. Mina ngingumakhelwane wepolisi, so bazithathe khona ngale polisi bayizivalele esikidi. Nxa khona phana sokuthiwa zikhitshwe imali yangikhona kayi iyabe ingekho. Njengayizolo kupho sekwatshonisa ilanga ngingelayo imali ngoba bebezithethe kumbe mande kwaphindwa futhi izolo. So lolu duba sikwazi lokuthi singaliqeda ngani. Abala donki abalani konke abakuficayo kusemahofisini bayathatha. Kukanti laphana kwakungamadlelo azo even dakhona pha lapho kwakuyi-town osokuyi-township yangikhona ngamadlelo azo. So silobunzima wokuthi senzena sikwazi.
Unkosikazi Oli Sibanda isakhamuzi seMpofu uthi izifuyo zabo ziyathathwa zivalelwe.
Mina isakhamuzi seMpofu nje, so inkomo zethu ziyake zizokudlala ngapha ziyasuka ngalezibiyeni. So inkomo bayazithatha ezivalele. So bengazivalela inkomo ilele kwelanga le-$1 i-$6. So now to rent comes on tennis valley, Chetumeli was just Sasakana keep a $60. So look for S. Trillings in our column, I look for a corner of the as well as the singers and who are very attached to anything for the singers.
Ugogo unkosikazi Mathani Mlotsha osegogekile uthi ikhansili isibaqedele inkomo.
Ukubuya lapha bengibuyela ukuthi bangibona ndokhe ngiphakamisisa ndayithi ngifuna ukuke ngikhulume nizo. Kathesi ngilohlupho ngilekuza inkomanyanyana kwami. Ikhansili yona lela isisiqedele inkomo le mali ngoba zingavele zichaphe zibuye ngapha kumele zibanjwe zilotshwe. We find out. Uzayithatha ngaphi ngisifoka sona noma yona leyo kube sifinda ukuba sifindele inkomo ilokhu alikoti ibambe inkomo. Hhayi mntanami lokhu kube kunzima sho.
Ophila lobugoga unkosikazi Jacqueline Mpofu uthi izifuyo zabo sezithathwa ikhansili ngakho bona abalamuntu obamelayo njalo oyelusa izifuyo zabo loba nje zisemadlelweni azo lapho osekulidolobho ziyathunjwa abaselamali bahlala behlawula bayaphetha bengabayanga bacela ukuba abalwela amalungelo abantu lezifuyo bangenele. Isigodlo senyakatho emandebeleni iLupane iphawulwe ngomnyaka ka-2000 ukuba yisigodlo osekuchiye izakhamizi ezikulo umango seziphila nzima lekhansili ngoba izifuyo zingaya emadlelweni aselidolobho ziyathunjwa zihlawuliswe okuludubo abangaziyo ukuba baluqondise kubani. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane kasihluzeni bomama sihlaziya ukutshengisela kwebandla leMDC eHarare namuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yakwelebhilitane e-G4S ithi izisebenzi zayo ezinhlanu zidutyulwe zafa kwele Afghanistan. Kambe ukutshengisela kwe-MDC eHarare namhlanje kuphumelele na? Nxa sikhangela inani labantu abatshengiseleyo kungathiwa kuphumelele kodwa ekufezeni injongo yokutshengisela kungaba kule mibuzo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomnumzana Walter Nsunkulu Mbongolwane ingcwethi kwezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Ebanda le-MDC selili 20 years manje lisenza into efanayo abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrator. Siyazi ukuthi bahambile abantu beyaningi kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibanda lezamkhetho vele aliyazi lilalele ukuthi abantu abaningi bafunani. Ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bahola imali engasebenziyo kuyaziwa lokhu ezinjalo kulu hlelo oluvele lukhona olukuthathela abantu impahla zabo njalo abantu be-MDC abasezabakulise lokhu.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
Njengoba sekuthilo ke okambongolwane abantu bezanu-PF singathi ba-stubborn kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu. Yikho-ke njengebandla sesiphethe thina ama-demonstrations ethu azatshintsha. Kathesi besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama-awa amabili amathathu abantu bachayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama-demonstration ukuthi sizahamba sekempa estate house kumbe sekempa e-parliament sekempa ke ema-ofisini akohulumende. Sithina sifuna okuthile kuzokutshintshe ngakungatshintshwanga kasisuki khona lapha. yithi sidaba esilandelayo ngama demonstration esiyakiso. Ikanti ke la yeke umnankagwa kuzamnyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka. Ngoba uthe engena waqamba amanga wathindisa abantu izulu lomhlaba wathi yena uletha uhulumende we-Second Republic, uhulumende ozehlukana lokamgabe. Kodwa eqinisweni uhulumende wakhe umnankagwa simbona e-West kulokamgabe. Ngoba abantu sebehlupheka West, abantu sebelamba West, akusela mafutha, ukuhambisa izimota, akusela kudla ezitolo, lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu, akusela mali ethengayo. Yikho-ke simbona e-West-ke kulomgabe-ke uhulumende kamnankagwa. Yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha, sizafisa ukuthi aze atshintshe ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga sizakhempa sihlale khona lapho ngoba abantwana bezimbabwe abaningi vele kabasebenzi kabavukele emsebenzini.
Ubona leli nyathelo lisebenza mnumzana Mbongolwane?
Alingeke basebenza ngalesi sizathu abantu basezimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze kodwa kusuka kungene ukugwala okuthize. Ukugwala kuqala kubo labo abakhokhela ikakhulu abe-opposition. Manje uNdlovu ukhuluma kahle esithi bazainza ukubonisa ukubhikisha okwesikhathi eside. Kodwa siyazi ukuthi nxa beyenza isikhathi eside izani i-PF izaba namaqhinga. Amaqhinga okuthi bangenelele bangene benze sengathi labo ngabanye abaphakathi kwegembu le-MDC. Siyabona ukuthi phambili abantu be-MDC bazaxabana bodwa bexhataniswa yiwo la ma-demonstration. Bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele izisito ezizanseb njalo yiso yona esizabachwitha ningabeleku besenza la ma-demonstration. Sibonile e-parliament abantu be-MDC bethaywa ukuthi abasukumelanga umnankagwa. Bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezihambise kuye lo umdenda ukuthi umdenda abe nguye olalela izikhalazo zabo. Indlela abasebenza ngayo abantu be-MDC basafanele bafunde kakhulu ngoba siyazi ukuthi ma ufuna ukuthi welaphe imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane bakhona futhi wena myane isicela-ke ukuthi izikhalazo zakho lezi primalaria la sekuqeda imalaria. Uyane kanti angasithela ukuthi imalaria iqeda kanjani. Yiko kwenziwa abantu be-MDC.
Kodwa okuyikho abangakwenza kuyini?
Ngesikhathi kuyiwa kuma-election, i-MDC ayikwazi ukuthi wena akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election. Kona bekwazi ukuthi kona indlela endlele erana ngayo ama-election ayitshintshanga. Ama-election azatshontshwa ngendlela avele ehlala etshontshwa ngayo. Bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kona kathe sibazathatha. Akufanelanga bangene kuma-election. Akufanele bahambe ephalamente naleyi abacabanga ukuthi kuya yilo mnankagwa abangamgoganaziwa bengahambi. Akufanelanga nje baparticipate anyway lapho okubonisa ukuthi wena bayavumelana lokhetho lolo lwadlulayo.
Elakho elokugcina mnumzana Ndlovu, ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho, libona ingani engavuma yini laya aphongwe ihlanje esihlalweni?
Kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi ithemu yena leyo abehlala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituko kumele ube sekuhlalweni. Labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu, babonakale behlala bethethisa abantu, kubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu lalokhuyana.
Kulongo mnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli se-MDC koBulawayo, ubekhuluma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsonunguli Mbongolwane. Bebelosithandekile mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhuthaze amalunga ayo ukuthi angaye emsebenzini ngeviki ezayo. Le nhlanganiso ithi lokhu kuyabe kuyikutshengisela phezu kokungaphiwa iholo ngedola leMelika. I-R2s ithi ababalisi kabawafuni ama-bond notes ngoba elelesi sindo esiphansi kakhulu kule dola leMelika. Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilayo.